indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga litshona njani tulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 Nhlangula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yamabandla alitshumi lanhlanu yenelise ukungenisa amaphepha okubhalisa ukuncintisa esikhundleni sikamongameli edale le-Nominations Court. Laba ngabagoqela mongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Nelson Chamisa owe-MDC Alliance labanye.
Masesilihlekana sibili abalamaphepha asafuna ukuqondiswa, kodwa kukhona ukuthi nxa amaphepha kuwukuthi angenile adinga ukuqondiswa, ayaqondiswa lanxa ufor wesetshayela. Amaphepha esingawamukeliyo ngavele ephandle kutshaya ufor.
Okobulawayo idale lokubhalisa ukuncintisa ukhetho lwalo nyaka le-Nomination Court lihlale lamhlanje lihlalele emthethwandaba kamantshi owe-Trade Gold. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Okobulawayo idale lokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka lamalunga edale lephalamende kunye lomongameli lama-council ele-Nomination Court lihlale emthethwandaba kamantshi owe-Trade Gold u-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilunga le-commission ebona ngezokhetho kobulawayo eZEC, umnumzana Innocent Ncube, nguye obekhokhela idale le-Nomination Court eliqale ngehola lesithumi ekuseni, wamemezela amagama alabo abenelise ukusa amaphepha abo e-nomination, baqala lokwamukela amatsha idale laze lavala sekusele abantu abadlula amathumi amabili. Ukhomishina weZEC uNkosikazi Sibongile Ndlovu uthi kobulawayo idale elibhalisa abancintisa kukhansili lasedale lephalamende kugcwele kuyaphithizela, njalo abantu abazasala bengangenisanga amaphepha abo bephakathi bazawamukela, kodwa abatshayelwe lihola lesine bephandle sekuvaliwe abasoke bawamukele.
Ngibone kugcwele, bagcwele i-courtroom, bagcwele laphandle kufoya kuyaphithizela nje. Okumqoka engunanzeleleyo ukuthi baseselihlekana sibili abalamaphepha asafuna ukuqondiswa, kodwa kukhona ukuthi nxa amaphepha kuwukuthi angenile adinga ukuqondiswa, ayaqondiswa lanxa ufor wesetshayela. Amaphepha esingawamukeliyo ngavele ephandle kutshaya ufor.
Omunye njalo owenelise ukungena idale lokhetho le-Nomination Court, uNkosikazi Nomvula Mguni, uchasisa ngophawu abalusebenzisayo.
Sisebenzisa isandla esivulekileyo esilomntwana phakathi laye ovule isandla sokudla. Asikabhadele lonke umuntu, simele ukuthi amabizo abizwe kathi sibe sesiyabhadala. Hayi, uhlelo mbonani luhamba kuhle kakhulu, ngoba kathi sekuseni ngingenise amaphepha awe-PR le-Senate.
Akula zehlakalo zodlakela kumbe ukuxokozela okube khona ekungeniseni ingwalo zokubhalisa ukuncintisa kukhetho ngaphandle nje kwesikamsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Prezia Ngulube, obikwa ebotshwe lidale le-Nomination Court ngemva kokuba ucingo lwakhe lukhale ephakathi lisahleli. IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngoNtulikazi mhla ka-30 lonyaka. Ikhomishini yeZEC ivule idale le-Nomination Court kwaze kwadlula ihola lesine ntambama saze saya emoyeni lilokhu lihleli lingakaqedi. Amanye amalunga amele ibandla le-MDC Alliance abe lokudana kulandela ukukhutshwa kuluhlu lwabazamela ibandla ekhansilini lasedale kufakwa abanye into abayisole kakhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eTrade Gold Magistrate Court kuCourt 5 ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba lunye abafisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka nomination court esabelweni seMatopeleland North baye kona kobulawayo lamhlanje ngenxa yomango ephakathi kwezigaba kanye lokuswelakala kwedale elingathwala umthwalo lo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Abafuna ukuncintisa ekhethweni bemele idale lePhalamende leMathebeleland North bebehlanganele kobulawayo njalo bathi kungcono ukuhlangana kobulawayo ngoba imigwaqo lendlela zokuhamba eziqintini zeMath North zikhatshana lakhatshana. Ukhomishina weZEC uNkosikazi Sibongile Ndlovu uthi bebekhangelele ukuthi idale lihlale eLupane kodwa ngenxa yokusweleka kwendawo kukhethwe iBulawayo. Ebuzwe ukuthi kuza kwenziwani ngabantu abazaqeda ebusuku, uNdlovu uthe iZEC izakhangela amaphepha azabe esengenile kusiyachaya ihola lika 4 ngemva kwalokho abasathathi amanye amaphepha.
Sizavumelana sonke ukuthi besikhangele ukuthi ihlalele lupane kodwa okunye okukhathazayo izindawo engathi mina ama-facilities okusebenzela mhlawumbe bakhangele ikoti elupane babona indawo encinyane njengokubona kuphithizela abantu bebaneyngangaka. Uyabona ukuthi iZEC ilandela umthetho. Umthetho uthi umsebenzi lo sebenza ngosuku olulodwa nje. Aluba kutshaya u-4 sokumele sivale kodwa amaphepha abo ephakathi laphana siyawasebenza. Ja-4 sitshayele sesisima khona lapho siyabe sisitho ukuthi asisayamukeli amaphepha amatsha kodwa lana angenileyo siyasebenza siwaqide.
UNkosikazi Ndlovu ubuzwe njalo ukuthi bazagcwalisa na isithembiso ngokunikeza abantu abaphumeleleyo i-voters roll wathi uthemba ukuthi iZEC izakwenza lokho.
iZEC lomlando ulandela i-constitution ukuthi inike abaphumeleleyo lapha i-voters roll. Ngikholwa ukuthi izakwenza lokho.
Umnumzana Abednego Bebe oyebandla le-MDCT uthi uhlelo lwe-nomination court luthatha isikhathi eside ekhalaza njalo ngokusweleka kwe-voters roll.
Okwanamhlanje esingakutsho ukuthi abantu njengobona kuyaphithizela abantu bagijima ngokuthi bafaka amaphepha abo njalo ungakhangela iprocess yangikhona eyenzakala laphana iyaphuza kakhulu. Kunjenje kufanele ukuthi ngabe amaphepha onke esengenile kodwa lokhu besathatha amaphepha besangenisa. Mbona nxa ngiyakhangela lesikhathi sokusetsha u-4 kufanele bavale kambona ukuthi bangaqeda ngo-4 ngokwakuqala lokho. Okwesibili ke silohlupho esiyo esikomplena ngayo longathi mina into esiyesikhala ngayo ukuthi bekufanele ukuthi i-voters roll ngayiphumile singakaze kube siye ku-nomination court siyibone sikhangele sibone ukuthi abantu bethu bakhona kasiyitholanga ke-voters roll. Kungasenani ngenxa yokuthi sisemjahweni njalo sisebenza labantu esikwaziyo ukuthi bayaqilibezela sikukhangele sakubona ukuthi indlela zokuqilibezela leziyana. Sizamile ke imizamo yokuthi sidinge abantu abalama voter registration slips yibe sibasebenzisileyo ukuthi ke bangene ehlelweni lolu.
Unobhala jikelele webandla le-MRP umnumzana Akim Mhlanga usole uhlelo ethi luyaphuza. Usole njalo amakhansili abesephoqa abafuna ukuncintisa ukuthi baqale babhadale imithelo yekhansili bengakabhaliseli ukuncintisa.
Silapha e-West Commonage lapho abazamela idale lePhalamende abafaka khona amaphepha abo iku-nomination court. Kuhamba kahle kodwa bakhanya i-process yangkhona bayenza bephula.
Kusenjalo idale le-nomination court yekhansili yakobulawayo lihlalile njalo abantu abangaphezu kwamakhulu amahlanu bebebuthene e-council chambers belande ukuzofaka amaphepha abo. Isimanga yikuthi iBulawayo ilama ward angamachumi amabili lesichiya 9 kuphela. Isikhathi sokuvalwa kwedalela nomination court sifike izekhi ilokhe ingakaqedi ukuhlola amaphepha abafuna ukuncintisa ekhethweni, njalo ibikwa elizaqhubeka isebenza kuze kube phakathi kobusuku. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Masuku. Kunjalo nje sokulenkokheli yamabandla angamachumi amabili esenelise ukungenisa amaphepha okubhalisa ukuncintisa esikhundleni sikamongameli edalele nominations court elihlale emthethwandaba wephezulu ewe High Court eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaphumelele ukwenza lokho bagoqela inkokheli yomanyano weMDC Alliance, Mnumzana Nelson Chamisa, unkosikazi Joyce Mjuru womanyano wePurple Rainbow Coalition, unkosazana Thokozani Kuphe owelinye icele leMDCT, Mnumzana Noah Manyika weBuild Zimbabwe, unkosikazi Violet Mariacha oweUnited Democratic Movement, umfundisi Evaristo Chikanga weRebuilding Zimbabwe Party, lo Mnumzana Emerson Mnangagwa weZANU PF labanye. Oze emele unkosazana Kuphe ukuzachiya amaphepha okubhalisa edale le High Court, unkosikazi Priscilla Misia Irambi Mshonga nguye ongu chief elections officer ebandleni leli.
Ngizofaka amaphepha ka Honorable Kuphe, she is standing as a candidate for the MDCT. Sikuhambe kuhle sibili, sifakile amaphepha ethu bavumile. So sengile receipt etshengisa ukuthi sengibhadalile. So ngithabile sibili ukuthi sesiqalisa lathi ukubona omama mama sibili besima ngesikhathi sona lesi.
UMisi Hayirambi oze eHigh Court egqoke i-t-shirt ebomvu ebilotshwe amagama abetshengisa ukuthi uyaziqhenya ngokuba ngowesifazane, ulandisa ngesenzo sakhe lesi.
Okwakhathesi siyabe sifuna ukuthi ngalokho kokuthethisana ngakuyama khonokho ukuthi nxa umuntu engumama athi angazama ukuma abesetshela izinto zokuthi uyisifebe. Njengobana ubona nje ngigqokile i-t-shirt lethi hashtag me too, itsho ukuthi mina lami nxa lisithi uKuphe liwule, lami ngilihule futhi. And nxa kusitsho ukuthi lizasithi ukuthi umama angangeni kwizinto zepolitics lizabe limntu lingule, hayi thina sizazigqokela sizitshele ukuthi singamahule kodwa singene kupolitics zangkhona. Kodwa lokho kokuthi kuthethisane kumele kume, umuntu kumele azimele ngokuthi yena umeleni yena ngokwakhe kuyinamela kwenzi. Yikho esikukhangelelayo.
UMnumzana Mapfumo Peter Gaba webandla le-United Democratic Front oke wabuyiselwa amaphepha akhe kuloku kade kusilela, laye wanelisile ukungenisa amaphepha akhe.
Yikufunda kutshengisa ukuthi esikhathini esizayo izekhi yabe ifanele ukuthi inike isikhala esingani sikhudlwana ukuthi abantu babhalise bayesayinisa ama-candidates than ukuthi benze only 3 or 4 days. Kuba nzima kuma-candidates, so bangakwenza kube lesikhatshana kumbe a week or 2 weeks ama-parties bazakwanisa ukuthi bagijime bahlanganise into lezo njalo bazilethe bazi-check-e kulesikhathi esigcweleyo. Sengilulungisele ukhetho.
Abafuna ukuncintisa kukhetho lukamansipala bona bebesisa amaphepha abo esigodlweni sikamansipala eHarare City Council eTownhouse. Omunye wabakhulumisane lalo msakazo ngemva kokuba aphumelele ukusa amaphepha akhe ngunkosikazi Duduzile Nyirongo.
Ngisubmitha amaphepha ami izolo, kwakungela abantu abaningi, kuhambe kuhle. Ngithabe kakhulu ukuthi umsebenzi lo ngangiqase kudala, kodwa ngikwazi sekade sengikwazi ukuthi ya sengisenza full time umsebenzi onalo. Full time hit the ground on Monday, even though kade ngisenza kade ngikwenza. So ngithabe kakhulu and ukuthi amaphepha amaphumelele, labantu bamade bekhona kuma abade benginominatile baphumile labo. So yikho kokungithabisileyo khonoko. Bengama-registered voters. Engangikwenzileyo ukuthi ngangisithi nxa ngikubhala bese ngikhangela ku-BVR inspection online ukubona ukuthi ukhona yini. Into engangikwenzile khonoko ukuthi ngingabuyi lapha ngibe lama surprises ukuthi abantu bakho abakho.
Abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende bebesiya kwethula ingwalo zabo edale likamantshi, lapho okutholakale abanengi abekade bebhalisa bezimele ngemva kokwehlukana kwemibono labamabandla abakade bekuwo. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo labesifazane sihluzene bomama sikhangela ngokuhlala kwedale lababhalisela ukuncintisa ukungena kukhetho lwalonyaka ele nominations court. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ukungavumelani kwamabandla aphikisayo lezinye inkinga eziwahlaseleyo sokubangele ukuthi abanye bacunulwe yilokhu bazincintisele bezimele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo endawonye lozancintisa imele umanyano weMDC Alliance kukhetho lokudinga amalunga eCouncil eGwanda uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
In terms of nomination court yona ngokwayo uhamba kwayo hayi ihambe kuhle akuzanga ngembone any ama problems sikhangele ebantwini bezekhi ngendlela akade besenza ngayo bona ngayo ayibangale problem kodwa ama problems engiwabonileyo asemabandleni ngokwawo lawa ayiwa angena ekhethweni kukhanya kulokubele kuphikisana okukhulu kakhulu ngicishe kuwo wonke amabandla kundaba yama candidates especially la amabandla amakhulu letse yamabili lawa isizalo PF le MDC Alliance kube lokuphikisana okukhulu ukuthi ongenayo mbani ongangeniyo mbani ikakhulu kwabe-alliance ukudlula ngapha kuZANU-PF ngoba kuZANU-PF nxenye bahle bachaya izitatiment zabo njengezokuhlala kusenziwa ukuthi akuphikiswa kangako but ngapha ngaku-alliance hhayi kube lokuphikisana okukhulu kakhulu okugcine kubona ukuthi amnumber yama-independent candidates angenileyo iphezulu kakhulu.
Ye Mnumzana Moyo wena uthini nge-nomination le isizwa kuthiwa ibandla lenu like laba lenkinga lapha lalapha.
Siyabonga baba, ngikhuluma nje ngiseGwanda lapha Major Switch Court. Thina asikayiboni nomination ngoba sikubonayo ukuthi yikho simi phandle sukusele ekuseni asikasevwa ngaphandle kokuthi sifake amaphephethu abangakasitshela ukuthi aya aqondile loba kaqonda. So ngokunjalo ngizathi mina uhluphe sike saba lalo litholakale ewanke ndase folosi lapha kade besala ukuregister ama-council candidates bethu besithi alezikwelede zemithelo yamakhanda kathi la izolo besike saba lohlupho olunjalo elubhani lasenkaya.
Mnumzana Fuzwayo, ubona ungani kungenziwani kwela kusasa ukuthi amabandla ekhanye engadonselani ikakhulu ngesikhathi sema-primaries?
Ngizacala ngikhulume kakhulu ngenkunanzelele ku-MDC Alliance. Kulusizi ukuthi okwangathi kwavunyelwana ekuqaleni kuthe sekuzephutha ngapha kakusaphuthanga sokuyikho okwakuvunyelweni ukuthi indaba yama-candidates izaphathwa kanjani. I-MDC eyiyo eyibigger partner ku-coalition ivuke isingethatha ama-seat amaningi lama-ward amaningi okwakungavunyelwana ngaseke sokuphongufakwa. Basayinayo besayina besuka ebandleni elilodwa kuma-partners e-alliance. So kukhube abaningi kuma-partners e-alliance. So okukhulu ukuthi in future nxa abantu becabanga into enjenge-alliance, into zonke lezi zama-candidate kazilungiswe ziphele kuseselesikhathi, kungabi yimfihlo ngendlela kade kusenziwa ngayo i-alliance ilanda ama-elections lawo. Kuhle kuphele ngabo-February nxa sizekuvotwa ngo-June. Abantu bese bazi ukuthi lapha kulobani lapha kulobani kubhalwe phansi kwasayinelwana kwabasegcekeni wonke umuntu wakubona hayi kungani ngumacathelana kuze kuyehlupha ekucineni into isile 3 years kukhulunywa ngayo.
Mnumzana Moyo, lina ebandleni kuyini kahle kahle elibona ngani lingakulungisa?
No, thina njengebandla asilahlupho olunjengalolu esibizwa lubalwa kula mabandla azithi makhulu kanti amaningi awosiwezwa esithalwe lidemokhrasi. Sesibona lokuthi idemokhrasi yangikhona kabalayo ngoba okuningi basebenza ukuqilana. Thina ngaphandle kokuthi i-process ye-ZEC sicabanga ukuthi ayikho that fair and efficient. Sicabanga ukuthi kuphela yilo hlupho esibhekana lalo kuphela ngoba kundawo lezi akade ngizibala ukuthi abantu bethu besebebiselwe ngoba besesi-ingeke yona i-head office yangkhona ezekhilisi siba yiyenika i-directive ngokuthi hayi abantu labo libaseve lingatsho lokho akade likutsho. So engingakutsho ukuthi thina ebandleni asilalo lolu hlupho ngoba sinanzelela ukuthi ibandla lethu vele asola abantu abadinga umsebenzi ePhalamende ngelabantu abadinga ukukhulula abantu bakithi kubugcila bakibo sibamela ngeqiniso ngezinhlupheko zabo kodwa kula maphathi njengoba sisho ukuthi i-alliance kwahamba so i-alliance yaba so yeqiniso isikhathi esiningi yokuqilana yikho ubona namhlanje nge-nominations court sebejengisa ama-true colors abo.
Hello ke ngumqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party ubexoxa endawonye lozancintisa emele umanyano weMDC Alliance kukhetho lokudinga amalunga eCouncil eGwanda umnumzana abekezela maduma fuzwayo. Inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Election Support Network iZESN ithi ikhathazekile ngokuthi inhlanganiso ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ilokhu ingakethuleli abantu ugwalo oluluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll lanxa ilanga lokhetho selimenyezelwe njalo ledalele nominations court selihlangene. Inhlanganiso le ithi iZEC yephula isisekelo sombuso. Kodwa umqondisi weZEC unkosikazi Priscilla Jigumba ubikwa esithi inhlanganiso yakhe isebenza gadalala ukuthi iqedise egwalo lolu ilethulele umphakathi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Councilor Sicelo Mpofu umgcini sihlalo weCouncil yeNkayi ngalolu daba.
Ubona ngathiwa indlela kwenzakala ngayo akusalandelwa umthetho onguyo oyiwo osekela inhlelo zokhetho othe yonana nanxa kusiyafika inomination court ama wonke ama political parties abe sephiwe voters roll but ibona nxa kade sise kukhulumeni esikune ezidluleyo bathi bona bazanika ama candidate wonke azabe phumelele ukungena utancedisa kodwa kayi iyo indlela wathi kumele kwenzakale ngayo njalo ngathi ukukhangela kusibona ukuthi kulokwephula komthetho lokungahloniphi ilungelo lwabantu abavotayo.
Phambilini kwalingxoxo uthe kusobala ukuthi ukungabi khona kogwalo lolu kuyathinta kakhulu abantu abafuna ukuncintisa kuyini okubonile?
Ngingathi nje ngamafitshane engunazelayo ukuthi ngabe ngade ngidala ugwalo loluyana bekungela need ukuthi umntwana anze mbuzo ukuthi waregister yini ngoba to make sure ukuthi umuntu owaregister kumele mina ngizichekele ukuze kunganisiya laphana ngile qiniso eliphelele ukuthi sibili umuntu lwana ukhona kuvoters roll but okunye kade senzakala ukuthi mina bese mphonga ukuthi ngingakhuluma nomuntu athenana ngaregister but ufica umuntu kwenisikhathi nxa usufika laphana ufica umuntu bizo lomuntu lowo kalikho.
Kodwa lamuhla bangabe bebaningi obabone besiba lalolo hlupho khona ngapho
inkathi? Hayi, in fact mina akanzange ngibe phakathi okwesikhathi eside mina amaphepha zami ngasubmit izolo okwanamhlanje engikwenzileke ukuthi ngithe sembizi ibizo lami ngangena ngaverifyisa ngenza konke ngithe sengiqede lokhu ngahle ngaphuma phandle ngibuye sendanda u-4 o'clock.
Kodwa khona umuma unjani khona ngapho enkayi kuqhubeka kuhle konke yini?
Hayi, everything is going well angingaboni ihlupho sila kula nto engiyisolileyo idalele nomination court beseofisini ye-council for i-hall because iZEC currently kathe sigabala ama-offices ale hall enkulu then i-council ile hall enkulu ecacwa ekwanisa ukungenisa abantu bonke.
Alo ke ngumnumzana Sicelo Mpofu umgcini sihlalo weCouncil yeNkayi ekubandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thukuzani Khuphe ubexoxa leStudio 7 ekhona le eNkayi. Okwezemidlalo isiqalile imidlalo yenguqu eyokudinga intshantshu zomhlaba jikelele eqhutshelwa elizweni laseRussia. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Selize lafika ilanga ebilindelwe ngamehlo abomvu ngabalandeli bomdlalo wenguqu njengoba umncintiswano weFIFA World Cup usungulwe kusemthethweni namhla elizweni laseRussia. Umculi olodumo okwaleBrithani uRobbie Williams nguyothokozisa abalandeli bomdlalo wenguqu ababukele umkhosi wokuvula okusemthethweni kwalimidlalo oqhutshelwe enkundleni eLuzhniki esedolobheni leMoscow. iqembu elimela ilizwe eliqoqela imidlalo eRussia kanye leSaudi Arabia yowabe ngabaqali besiziba njengoba idibane kumdlalo wokuqala walomncintiswano wona ophele iqembu leRussia linqobe nge-5 kanya njalo amagoli yalo avele kuYuri Kazniski onguye ohlohle igoli lakuqala kumncintiswano lonyaka wezizwe zomhlaba. UDenis Cheryshev yena olitshayele kabili emambuleni kwathi amanye amagoli avele ku-Artem Zubia yena olitshayele emambuleni yele mizuzwana nje esanda kungena enkundleni ngehlandla lesibili elo mdlalo, ikanti elinye igoli livele ku-Alexander Golovin. Lawa maqembu akusibaya sikagroup A njalo omunye umdlalo wesibaya sikagroup A uza kuba khona kusasa ngolwesihlanu lapho iqembu le-Egypt elizadibana khona lele Uruguay. Kusenjalo inenyi zendawo zokuzithokozisa ezakobulawayo zange zizihluphe ngokuzama uhuga abalandeli bomdlalo wenguqu okuba bebuye ngobuningi ngokwenza indawo zokubukela ibhola ebethe gwaqa ngobuningi babo ezibizwa ama-fan park. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthi yena kwezabo indawo zokuzithokozisa abantu bazabukela imidlalo yezizwe zomhlaba kumabonakude okuyinto abavele behlezi beyenza mihla yonke nxa bebukela imidlalo ngaphetsheya.
Thina njengeqembu le-Highlanders umdlalo World Cup siwukhangelele njalo silungiselele okokuthi indawo zethu zona ziyane zokuthokozela. Hayi, uyabe omabonakude babe khona njengehlala yenza ukuthi abantu bazabukela. Into esingasayenelisanga ukuthi siyenze indawo enjenge-fun park, kodwa indawo yokuthokozela iyabe ikhona njengensuku zonke.
Kusasa ngolwesihlanu njalo amaqembu akusibaya sikagroup B azaqala imidlalo yawo eyezibaya njalo azadlala ngokulandelayo. Iqembu elimela ilizwe leMorocco lizadibana lele-Iran kuthi ele-Portugal lizanqikelana lele-Spain. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Siyabonga Njanji. Sikhuluma nje kulombuthano ohlaziya isimo sombusazwe eZimbabwe phambilini kokhetho. Umbuthano lo wenziwa khonapha eMelika esigodlweni senhlanganiso ebona ekhuthaza ngentando kaZulu eNational Endowment for Democracy, lapho esilentathela izindaba yethu uGibbs Dube. Ngiyakwamukela Dube.
Yebo kanti, unjani?
Ngiyaphila. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngapha?
Yeah, kathesi sesigodlweni senhlanganiso leyibona ngezombusazwe njalo langezokhetho e-International Republican Institute ekolapha-ke esigodlweni Washington DC. So ke okhona ukuthi kulabantu abaningi ababuyileyo baze kuzwa ukuthi eZimbabwe kwenzakalani. So ke nxa sikhangela isihloko sendaba yalamhlanje sikhangela khona ukuthi ezokhetho zizobanjwa njani njalo lokuthi ukhetho lwangkhona lungenziwa kuzayenziwa yini ukuthi kube i-runoff nxa kwi-presidential kwenziwe ngendlela enhle kumbe kuyayenzakala okwenzakala ngo-2008 ukuthi ukhetho impumelelo yangkhona kwahlala isikhathi eside kungakhulunywanga. So abanye abakhona lapha-ke abavele eZimbabwe ngu-Dr Ipo Mandaza, yena ongumqondisi we-Surfers Trust. Kuzobuya-ke u-Dr Alex Magayisa, yena okhonapha-ke kuhlanganiso okuthiwa i-Regan National Endowment for Democracy, khona ngale-ke uyifelo. Kuzobuya-ke labanye abatshiyeneyo abanjengo osikazi Imani Countess, u-Africa Program Director we-Solidarity Center nabanye abatshiyeneyo. Okuphumayo kathesi khonapha emhlanganweni ukuthi abantu bangazani bayathandabuza ukuthi ukhetho lweZimbabwe luzaqhutshwa ngemfanelo, ikakhulu nxa bekukhangela i-voters roll bathi ababoni ukuthi kuyahamba ngemfanelo. Lokhu-ke kwethulwe ngu-Patrick Malo, ongu-Senior Associate Director e-National National Democratic Institute. Kuzobuya lo-Elizabeth Lewis layo kade seZimbabwe besiyakhankhangela ukuthi uhamba njani o-International Republican Institute. Bathi-ke okuhlupha kakhulu yikuthi abantu ngabangakhululeki kangako loba-ke umnumzana Emmerson Mnangagwa ezama ukuthi avule sibila amasango abantu baxoxisane ngesikhathi sokhetho kodwa bangani bayathandabuza kuhle.
Manje-ke khonokho impumela yomhlangano nalowo iqakatheko okunganani?
Iye, kukhanya baza kuhluza lapha-ke baza kunika ohulumende abatshiyeneyo njazenhlanganiso eziningi emhlabeni wonke jikelele. So-ke bangakuhluza khonokho-ke sebekujikela ibandla abantu sebekubona ukuthi bangakusebenzisa njani. So nxa ukuthi bakhuluma ngodaba olunjengolwebutho ukuthi ibutho ngani liyangenengenela kwezombusazwe, kuzakhulunywa-ke ukuthi pho nxa kunjalo impumela yangkhona yokhetho izabanjwa njani ngabantu abazabe bele ukhangela lolo khetho. So siyakwazi ukuthi lalabo kuthiwa ngama-observers, so kuzabuzwa ukuthi pho kuhamba njani. So siyabona-ke ukuthi khonokho-ke kungasetshenziswa kakhulu Chris ukuthi kusetshenziswe ukuthi kubona ukuthi ukhetho luqhutshwe njani.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Sibongile kakhulu Dube.
Hayi, sibonga kakhulu Nkandla.
Okay. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.